ukuthi khona ukuthi kwakathesi abakaziselwa because indawo liyana vele nxa kuyi-rain season iyabe ilokhu ilama-chances okuthi i-flooded futhi kumbe izindlu zangkhona zingenamanzi. So vele ukuthi kathesi nge-rain season ngithiwe babuyela kuyabe kungayenzi unless bangathelelwa ezinye izindlu ezi-free somewhere else lapho okungaprone khona to ama-flood.
Kodwa umbiko esasiwuthole kuqala yikuthi bazalungiselwa lezo zindlu kukhitshwe amanzi ukuwadrayina bese bebuyiselwa.
Amanzi angadrayinwa ngakhitshwa but still izulu lokhu lisina. Saka as long izulu lisina izindlu leziyana ziyabe lokhu ziprone ukuthi kube lama-flood futhi. So ayiso ndawo yokuthi kuthiwa ungathiwa sokudrayina amanzi sokusiyesa ukuthi abantu lana babuye. As long izulu lisina kuphela kuyabe kunama-chances okuthi amanzi azanjani azangeni. I-best decision will be ukudingelwa ezinye izindlu kwezinye indawo ukuthi bafakwe kwezinye indawo xa sebefuna ukuthi basuke ngaphi kuma-guest house lapho abahlezi khona.
Kuyathembisa ukuthi bengazuza ezinye indawo zokuhlala.
I-courier isenza ama-efforts okuthi izame ukuclear ezinye izindlu kodwa also kule issue yokuthi izindlu zangkhona kwakathesi azikabi khona ezinjani ezi-free ngoba izindlu eziningi zihlala abasebenzi be-courier. So zathola ukuthi akukabi lezindlu ezi-free kodwa I understand kulama-efforts okuthi badingele ezinye izindlu ezi-free.
Kodwa bona bahlezi njani kathesi abantu baluthola usizo yini olwempahla lokudla?
Ukudla okwakathesi hhayi balakho sibili ngoba ama-donors azamile sibili ukuthi bancedise from different angles. Bekutholakala ukuthi engwengeziki kuyabuya ama-donors angu-3 or 4 bebuya lezinto ezijeneyo ompuphu wo-cooking oil o-right. The last time I checked beku-right sibili akukabi le-challenge endaweni zokudla.
Akubuyi olulodwa oluningi kuswelakale olunye.
Usizo lolu lube lubuya lisukile ukuthi omunye udona ubeletha kuyimpuphu, omunye udona ubeletha kuyi-cooking oil, omunye udona ubeletha i-rice, omunye ubeletha amabhuku, omunye. So usizo lolu lube lungani luhlangene luzama ukuthi lugoqele zonke izinto ezingafunakala. Zingabe zisilela nje ukuthi ziwakwane bonke kodwa hhayi bekulo mzamo siwokuthi konke abangabe bekudinga bangakwanisa ukuthi bakuthole.
Lina njengebandla le-MDC libanceda ngani?
Sibe lesikhathi sokuthi sihambe sibabone kodwa singababoni kuphela, sikhulume labo, sikhulumisane labo, sizwe inhlupho abangabe belazo, sincedisane njalo ukuthi singancedisana njani ukuthi njengoba labo befelelwe uhlupho olunje. Ngoba sibhilive ukuthi thina njengeparty kufuze ukuthi sihlale sisebantwini ngoba i-leadership ekhona yena le eyavotelwayo ka-MP nokansela ivela ku-MDC. So i-policy yethu yami ngeyokuthi sifuze sihlale sinabantu sikwazi ukuthi kuyini akufunwa ngabantu njalo sizame ukuthi sincedisane kulokho abantu abazekhala ngakho.